isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhla ka 25 kuNkwenkwezi 2020 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje, inani labantu asebesindile kumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe selikhwelela yakumachumi amabili lanhlanu 25 kuthi asebebanjela umkhuhlane bona balokhu bengamachumi amahlanu lasithupha 56.
Into efunekayo ngama-reforms, and ama-reforms aqhakathekile, deep reforms politically and economically.
Idola leZimbabwe liqhubeka ligugudeka okubangela ukuthi intengo yezinto layo yale ikhuphuka.
Ilanga le-Africa Day liqakatheke kakhulu ngokuba ngo-1963 kuyilo ilanga okwakhiwa ngalo i-Organization for African Unity, i-OAU, egcine isiyi-African Union.
Amazwe e-Afrika agoqela eleZimbabwe ananza ikhefu le-Africa Day namuhla evaliwe ngenxa ye-coronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebesindile kumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe selikhwelela yakumachumi amabili lanhlanu 25 kuthi asebebanjela umkhuhlane bona balokhu bengamachumi amahlanu lasithupha 56. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulezakhamizi zakobulawayo ezinhlanu ebezilomkhuhlane lo ezitholakale sezimsulwa ngomgqibelo. Izolo khona kutholakale ababili abahlala eHarare labo sebesindile. Asebefile bona balokhu bebane. Abaqoqa amanani mayelana ngalomkhuhlane eJohn Hopkins University eMelika bathi emhlabeni wonke jikelele umkhuhlane lo usubulele abantu abangu 344,077 njalo wahlasela abedlula kancane i 5.3 million. Ezwekazi le-Afrika khona usuhlasele abantu abangu 107,000 njalo wabulala abangu 3,246. Idola leZimbabwe liqhubeka ligugudeka okungelamkhawulo okubangela ukuthi intengo yezinto layo iqhubeke ikhuphuka. Lanxa ebhanga idola leMelika elilodwa lithenga amadola akuleli angamachumi amabili lanhlanu kuphela, emkambo wensitha ngempela viki idola leMelika belithenga amadola eZimbabwe afika kumachumi ayisikhombisa lanhlanu 1:75. Isithembiso sikahulumende sokuthi intengo yezinto ezimqoka izakwehla sona saphelela eboyeni okwezithukuthuku zenja kwangabi indaba zalutho. Sibuze ingcwethi kwezenotho umnumzana Kelvin Manduna ukuthi kahle kahle kuyini okumele kwenziwe nguhulumende ukwenqabela ukutshabalala komnotho.
Into efunekwayo eZimbabwe ayizange itshintshe from isikhathi sikaMgabe. Into efunekayo ngama-reforms, and ama-reforms aqhakathekile, deep reforms politically and economically. Esikubonayo eZimbabwe siyaphonga ukuthinta-thinta. We are not committed to making ama-reforms which are very deep. Yikho ama-solution anganayehlula Ungakhangela for example isikha indaba le ya notes minister of finance yaletha ama notes on their own asezitshintsha into eZimbabwe kodwa irate yabe lokhu igijima abafuni ukukhangela ukuthi yini eyenza ukuthi umnotho imali yelizwe ibingela power and benza ama reforms azakulungisa indaba lezi so kuyafuneka ama reforms kwi-economy ama investor abe le confidence i-rule of law ibuyele not ukuthi labe lesithi open for business kodwa kuyabulalwa abantu elizweni let open for business kodwa liyathathela abantu ama plazi and so on
ngamanye amazwi manduna uthi akulabuhle kumbe ububelo obubona bulethwa yi $10 le esisebenza kanye le $20 ebuyayo ngeviki ezayo
ngingathi ukuza kwama notes lawa amacha ama $10 lama $20 kuyatshengisela ukuthi kulenkinga kwi-economy number one inkinga imali there is a shortage of cash number 2 ulenkinga inflation ukuza kwama notes lawa matcha kuza yenza inflation ibe ilokhu siba phezulu okwakathesi sizwa besithi inflation is anywhere up to 670% ngokubona kwethu inflation izabe lokhu yendelela ngizwe esithi yenu minister of finance uyabone letter i $50 sometime lomnyaka so it's possible amalanga awe hyperinflation upon us once again and mhlambe umnyaka uzaphela sizibona ama $1000 sesibuyela futhi emuva isikhathi sabo 2008 ukuphuma kwethu ku US dollar multi-currency regime bakwenza bengaplananga kuhle ukuthi baza kwenza njani le currency yikho lokhu i-currency bayitshintsha bafake 1:1 i-rate selilokhu ligijima ngoba abayenzanga ama-reforms abakade bemele bawayenze uthi nxa lifake i-currency entsha lifake ama-reforms azanceda ukuthi i-currency le ntsha ibe stable
Umnumzana Kelvin Manduna ucubungula ezenotho njalo uqhuba izifundo zakhe ze-PhD e-Howard University khonapha eMelika. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube yena uthi uhulumende wenza konke akwenelisayo ukuvuselela umnotho.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukaNhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe Facebook ku VOA Ndebele la ku Twitter ku VOA Ndebele saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme
eZimbabwe lizamanyana lamanye amazwe eAfrika namhlanje ekunanzeni ikhefu leAfrica Day uzulu ehleli ngekhaya ngenxa yecoronavirus Ilanga leli ngelokukhumbula ukusungulwa kumanyano we-Organization of African Unity, OAU, mhlaka 25 ngo-1963. Sokule minyaka engamatshumi amahlanu lasikhombisa, umanyano lo wasungulwa njalo yiwo osusaziwa ngokuthi yi-African Union. Injongo yekhefu lanamhlanje ngeyokujabulela inkululeko yamazwe eAfrika. Kodwa abalwela amalungelo emazweni achiyeneyo abuswa ngezandla ezilukhuni bathi akulalutho lokuthakazelela ngoba inkululeko kabakayiboni. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Ilanga le-Africa Day liqakatheke kakhulu ngokuba ngo-1963 kuyilo ilanga okwakhiwa ngalo i-Organization for African Unity, i-OAU, egcine isiyi-African Union. Yiyo inhlanganiso eyasekela kakhulu inkululeko yabamnyama usuka eCape Town uyefika eCairo. Injongo kwakuyukuthi wonke umuntu, lonke uluntu lwase-Africa luphile lulentuthuko, lukhululekile, kuhlonitshwa amalungelo abantu, kuhlonitshwa intando yokubusa ekhululekileyo, kungela corruption, kungela racism, kungela tribalism, kungela sexism, kungela kubandlulula noma yikuphi. Ngakho ke nxa lufika lolu suku kumele lube lusuku lwabantu bekhumbula labo abashona belwela inkululeko, abalimala belwela inkululeko esilokhu singelayo e-Africa, esilokhu siyidinga. Kumele kube lusuku lokuzikhumbuza ukuthi impi sesekhona okumele iqhubeke, abantu bonke bazi bakhululeke ngaphansi kokubuswa kabi.
EZimbabwe Ncube, singathi kukhona okokuthakazelela yini nxa sikhangela leli khefu ngoba abantu abaningi bayadubeka basebunzimeni obukhulu?
EZimbabwe kayikho into esingayiselebreta ngalolu suku lwe-Africa Day. Kulusuku abantu beZimbabwe okumele bazikhumbuze ukuthi injongo ze-liberation struggle kazikagcwaliseki. Bwaliwa, kwaliwa, kwangenisa abalutshwane embusweni abalokhu bebusa bengontando kayiphikiswa, bengahlonipha amalungelo abantu, abafuqele wonke umuntu phakathi kobugqili bobuyanga lendlala. Ngakho-ke kumele kube lusuku lokuzikhumbuza ukuthi impi yokukhulula iZimbabwe le-Afrika isaqhubeka kuze kukhululeke wonke umuntu eZimbabwe lase-Afrika jikelele.
Ayisiwo wonke amazwe asezwekazi le-Afrika aliqakathekisayo kumbe alithakazelelayo leli langa. Kungani kunjalo?
Yebo, kasiwo wonke amazwe ase-Afrika lunanzayo lolu suku ngokuba injongo zamazwe lamazwe ziyahlukana. Kusadingeka ukuthi i-Afrika ibale bhuku linye, ikhulume ngazwi linye, isithi intuthuko kuye wonke umuntu, inkululeko kuye wonke umuntu, amalungelo abantu bonke kubo bonke abantu, kungabi khona umuntu osale emuva. Kodwa sisabona i-Afrika kunabontando kayiphikiswa ababusa ngokurigama election, sisabona kugcwela i-corruption, sisabona kubulawa abantu, sisabona kule tribalism, kule racism, kulakho konke kunye lobuyanga lendlala. Kusadinge ukuthi kuphele ukuthi abantu badonselane, wonke amazwe alunanze lolu suku, kodwa luzwisise ukuthi injongo yalo ukuthi kukhululeke wonke umuntu e-Afrika, hhayi ababusayo kuphela.
Umnumzana efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe, ubexoxa le-Studio 7 ekobulawayo. Silenkondlo emayelana ngekhefu lanamhlanje esizalethulela yona emaphethelweni ohlelo siphiwa yimbongo enkulu uDesire Moyoxide. Lingayikhatshana. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yesite.org ithi kulowesilisa odutshulwe ngamapholisa kobulawayo wafa ngempela viki ngemva kokuxotshaniswa yilawa mapholisa ngemota elontombazana athandana laye. Igama lomufi ngumnumzana Paul Munakota, njalo imuli yakhe ithukuthele. Amapolisa ona athi asazochasisa ukuthi kahle kahle kuhambe njani. Iphephandaba le-Chronicle lona lithi kulabantu abangu 10,165 ababanjwe imikhuhlane yocansi etshiyeneyo kobulawayo nyakenye egoqela owengculazi. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Kustudio 7 linjani? Ah, sibona nje ukuhlukunyezwa yole corona le kumbizo phela nini. Manje kudala sasuka ekhaya lapha sakwazi ukuthi kumbe singakwanisa ukuthi sihambe siyofika ekhaya. Hey, abantwana bayakhala khona ngale ngendlala. Akulanto edliwayo. Ungazi ukuthi kula amanye amazwe kungcono mpela lanxa kule lockdown kodwa o president bakhona bakwazi ukuthi bencedise abantu babo. Hayi thina lokho esibona eZimbabwe lokho ukuthi iPresident izehluleka nje lokuthi incedise abantu ngisho khona kakhulu ngaphe esindebeleni vele hayi into esikhangile nje ukuthi siyabandlululwa nje hayi imudube
ya salbonani lonke abalaleli le studio 7 ngidinami ngicele nje lulusizo nje ngabe abeyothi bangazosisiza lapha esigabeni sakithi sisegogo thina into esanobosanitizer namamaski lawo okwazi ukuvala imilomo namakhala asila asiwatholi okuthi nje leli gciwane uma lingasifumana lapha angeke lize lisishiye siphilile lizosichitha sonke and then nendlala asina kuthole sikwenza esithole lutho indlala nje kuphela indlala kuphela kunzima kunzima sina icho kuphilisa ngakwenza
basakazi be-studio 7 lo khulumayo umbheki ngisuke endaweni yasehojeni ngokuzalwa enesami isicelo bengicela ukubuza ukuthi kanti indaba ohulumende lo wethu lo weza nophefu lo kambe ngathi ebona kulo bunzima obungaka obe-COVID-19 kuyobe ukuthi kulabatshontshwayo abatshaywayo kulokuthi kuliswane legcikwane le-COVID-19 kodwa abantu bayatshontshwa kube sokuthula ongalandi abazalutho nje siyakuzwa lokhu kukhulunywayo ukuthi kuthe kwathi laba abatshontshwa-ke bona-ke kumenga yikho sifuna ukuzwisisa ukuthi kanti kuhamba njani kabami uhulumende kami wokutshontsha abantu alwisane legciwane le-COVID-19 ngoba hheyi leli gciwane le-COVID-19 linzima seliqide umhlaba abantu umhlaba wonke ejikelele kodwa uhulumende wezimbabwe kabambani uyalo lokhu isicelo ukuthi uhulumende kahloniphi amalungelo oluntu hhayi ukulo ngiyabonga ngikhuluma nisendaweni yasebotswana etonoto
salibonani basakazi be-studio 7 ngabe linjani siyajabula ngalolu hlelo izindaba elisethulela zona okwemihla ngemihla ngicela lidlulise lo umlayezo wami oqakatheke kakhulu kule ndaba engizwe eyenzakalayo ekhaya ngobulawayo kulamakhumbi asuka ebusuku esiyachitha abadala from town to ekhaya kambe kuyabe kuyinto esebenzayo yini leyo khona uhulumende evale ilizwe ukuthi enqabele umkhuhlane kodwa kulabantu abathutha abantu ngobusuku amakhumbi lawa asuka kobulawayo esiya kobokanamishini kobosikhoboko sebman cela abezomthetho beqinise ukubona ukuthi imoto lezi ziyabotshwa ikakhulu imoto eziyabe siyakubokanamishini leziyaphansi khona le bosikhoboko bebona ukuthi bangazibamba kanjani lezi moto ngoba kubuhlungu ukuthi zibe zithatha abantu zibacupha obulawayo zibasa ekhaya mhlawumbe babe belalo umkhuhlane othelelwanayo ibuhlungu othandekayo lindaba mina ngikhuluma ngiseBotswana ngeke ngiziqambe ibizo lami kodwa yinto eyenzakalayo ngicela basakazi bakastudio 7 ukuze indaba le ihambe kahle lithinte usomabhizinisi wakobulawayo u-Abednego Bhebhe la ngenxa yesizwa lindaba izindawo ozaziyo ezama ukuthi encede abadala kumbe ingabe lithinte ubathabile onguye omele istudio 7 kobulawayo ukuthi ngitshela amapholisa ukuthi kula abantu abagangayo ebusuku abathutha abantu from Bulawayo to makhaya bazasicedela abazali labantu abethu ngiyabonga
salibonani Sanibonani bantu be Studio 7. Ngithi thina silesikhalazo kwelakithi ngaphe St Joseph. Asila madamu, hayi sithele nzima siyazwa sibili izikhalazo zabanye labanye ukuthi uhulumende ingabanceda ngalokhu ngalokhu kodwa uduwo lolo ngiluzwa kuthiwa khona indlala indlala indlala. Yebo ye siyakuzwa kwendlala. Kodwa lathi labalezandla labangalazandla sokufanana ngoba akekho ofuna ukuthi ungazincedisa uzincedisa ngani. Kambe yena ihulumende izasenzela konke konke. Kayisigebhela amadamu kukukanye ubuvila bethu. Siline imbida lathi singabi sikhala sithi uhulumende. Sikhanye kusiyiluhlangothi lokuthi siyamncedisa. Asingenisele amadamu ngezindawo ngezindawo sibili. Ukuze sithole amanzi, silime imbidi, itamatisi. Ma ulinile imbida letamatisi, itamatisi liyangena emakethe. Ngesinye isandla sokungenisa izinto zokuthi la uthole into ongazisiza ngayo. Uthola ukudla ngoba ngathengisa itamatisi ukudla suza kuthola imali yakuye esandleni. Uhulumende uyafikisa kwezindawo kwezindawo kwakufiki. Sizabe silokho simsola simsola. Kasincede ngamadamu njalo amanye sagqibeleka. Asabamba amanzi noma ekhona ngoba ngamadamu akudala kusabusa amakhiwa. Khathesi kulokho kwabusa umbuso kazibuse akula ijini damu esakhe salibona ligejwa. Njalo le ngatsha zikahulumende lezo ezizwe ezihambisa izikhalazo azifikisi abakhulumi labantu. Tu maso kufikile sicela ukuthi uhulumende alandelele ukuthi uMP wakhe kumbe uncouncil wakhe umphe lokhu gebhe ngaphi ebe labakhulu babonabo bantu abalandelelayo ukuthi kubonakala ukuthi kuyafika ngempela ngempela kusetshenziwe yini.
Bobe kungabalaleli beStudio 7 abazithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli wakwele South Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa uthi ingatsha zomnotho welizwe lakhe ezitshiyeneyo zizavulwa mhlaka 1 ngenyanga ezayo. Kodwa uthe eminye imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus izaqhubeka ikhona. Amapolisa kwele Burundi wona avikwa ebophe abantu abangamakhulu amabili abalande ukuyahlola ukhetho kulelo lizwe. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Kayisilo zwekazi leAfrika kuphela elilekhefu namuhla. Elizwe leMelika lalo linaza ikhefu lamaqhawe alo eleMemorial Day. Ikhefu leli liza ngesikhathi somkhuhlane weCOVID-19 wona osubulele abantu abangu 99,300 eMelika. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, uMnumzana Timo Moringai ngaleli khefu.
Liqakathekile kakhulu ngoba siyabona amabutho eMelika alwela impi eziningi ezokuthi abantu babone ukuhlala kahle umhlaba wonke jikelele. Siyabona futhi ukuthi amabutho alapha eMelika kangeneli indaba zepolitiki ngoba bona bamelela ukudefenda ilizwe lwabo kuphela. Izinto zepolitiki ziyenzwa ngamaparty alapha.
Ungathi kulomahluko bani phakathi kwendlela amabutho alapha aphathwa ngayo kumbe aziphatha ngayo lamabutho eZimbabwe?
EZimbabwe sibona ukuthi ipolitiki lamabutho ungathiwa kubambene and akuzwakali ukuthi kuqala ngaphi kugcina ngaphi. So sibona eMelika abantu babambene ngendaba yonaleyo ukuthi amabutho akwazi ukuthi maso kuliwa bahambe kuyelwela ilizwe labo babambanene labantu babo bonke babambe umsebenzi bengakhetha ukuthi lo ngowaliphi bandla ovela ngaphi. sibonelele khonoko eZimbabwe ukuthi ngelinye ilanga lathi siza qakathekisa iHeroes Day njengesiyibonayo ngo-August leyana ukuthi onhlala kahle yethu ayikhathazeki ngendaba zamabutho ngoba singabona ukuthi every time okulokutshengisela eZimbabwe i-government yethu emele igcine abantu isebenzisa amabutho okubulala abantu lokutshaya abantu lokurepa abantu lokuyethusela abantu in all ways ngoba bona balezikhali thina sila. So ngiyabona lapha e-America akusho ukuthi i-America is a perfect place lapho esihlala khona but bayazama ukuthi babambane and then ilokhuzeni i-history yabo ihambelane lezinto abaziyenzayo kathesi.
Umnumzana Timo Moringai sizalwane seZimbabwe esihlala khona pa eMelika.
DM Africa, sons and daughters of Africa, Africans in Africa and Africans in diaspora, people of rich diverse traditions and cultures, people of rich medicines, rich minerals and rich artistry. DM Africa. Africa Day 2020 is here, cocooned in the global paralysis of coronavirus, Koro fracas, koro devil, koro pandora, corona.
Ngithembisile balaleli ngathi lingayikhatshana ngoba silembongi uDesire Moyoxide yena ophethe inkondlo yakhe emayelana ngekhefu lalamhlanje ele Africa Day.
Founded on May 25, Ababa Addis, the year of our Lord, 1963 years, dear ma Africa. Today we do commemorate the founding of the Organization of African Unity, the African Union of our time.
Ngiyakwamukela kuhlelo mbo.
Ngiyabonga.
Ungathi liqhakatheke kanganani ikhefu lalamhlanje?
Usuku lweAfrica Day luyinsika ekuphileni komuntu oyisizalwane seAfrica. Mina njengomAfrica leli langa liqhakatheke kakhulu ngoba lingenza ngizizwe ubuyimi bami engihlale ngicubungule ngikhangelisise imvelaphi yami lapho ngiyakhona izivuzo ukubana mehluko bani engudala njengomAfrica umhlaba wonke jikelele.
Inkululeko eyayikhangele ngabasunguli be-Afrika ungathi ikhona yini iyabonakala siyafezeka?
Inkululeko eyayikhangelelwe ngama-founding fathers awe-Africa boyi-32 mhlaka 25 May ngo-1963 kwele Addis Ababa babethe gwaqa khona oHaile Selassie labo Kwame Nkrumah labo Julius Kambarage Nyerere kutho ukuthi khona eZimbabwe ukuthi ngiyichasise kabanzi ukubana siyayibona njalo sivuthiwe sesiyivunile. Akunzima kakhulu kubana ngikuthi lokho ngenxa yokuba mangiqathanisa inkondlo zami ezihluza zikhangelisise imbali lalapho sikhona namhlanje ziyaphikisana zona zodwa kutho ukuthi ubunandi lamaphupha amahle awendulo ama-founding fathers awe-Africa hayi kunzima ukubana ngitsho ukubana kukhona lapha kweleZimbabwe ngenxa yokuba sidlala uklubhu isidwekladwekla umtshato wezinto angezintabeni.
Africa, from years to their decades in leadership, they invested into the future of their African sons and daughters, prepared freedom songs and celebrations for those countries who were not yet independent by then. Perhaps what are our current leaders doing today across Africa, the successors? Some, not all of them, of course. Perhaps they are wasting, ravaging, devastating, squandering, misusing, and garbaging the inherited gains of Africa in the reversal order.
Uzulu weZimbabwe lozulu weAfrica jikelele ungathanda ukumtshiyela wapi amazwi lamhlanje nje sinaza leli kefu?
Umbiko engabatshiyela wona zingqobe ezokuthi khona abakhangelisise ukubana kanti iAfrica ama-founding fathers aweAfrica baphuma lawaphi amaphupho, baphuma laziphi izifiso, baphuma laziphi indlela mhlahlopho kumele siwulandele, mhlahlandlela kumele siwulandele ukuze khona iAfrica ibe likhaya lomuntu wonke ngokugcweleyo. So kuningi okusasilela engingakutsho ukubana akula muntu ongasikhulula, singazikhulula thina ebugqilini, hathi ubugqili babalungu kodwa ubugqili babanye bethu abamnyama abasincindezeleyo ukuze sonke sikholise sinothe
ngokulinganayo. Stinking poverty in Africa, women abuse, gender mess, and child abuses in Africa. Coup d'etats, rebels, Zomatanga, and the Green Bombers movements in Africa. Kanti so far, safika na.
Sibongeke imbonga enkulu uDesire Moyoxide ngenkondlo yakhe emayelana ngekhefu le-Africa Day elinazwa namhlanje. ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu asebesindile kumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe selikhwelile laya kumachumi amabili lanhlanu 25, kuthi asebebanjela umkhuhlane bona balokhu bekumachumi amahlanu lasithupha 56. Idola leZimbabwe liqhubeka ligugudeka okubangela ukuthi intengo yezinto layo ikhuphuke. Amazwe e-Afrika agoqela eleZimbabwe ananza ikhefu le-Africa Day lamhlanje. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kusene kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.